Ilunga le-commission ebona ngezokhetho kobulawayo eZek, umnumzana Innocent Ncube, nguye obekhokhela idale le-nomination court eliqale ngehola lesichumi ekuseni wamemezela amagama alabo abenelise ukusa amaphepha abo e-nomination baqala lokwamukela amatsha idale laze lavala sekusele abantu abadlula amachumi amabili. Ukhomishina weZek uNkosikazi Sibongile Ndlovu uthi kobulawayo idale elibhalisa abancintisa kukhansili lasedale lephalamende kugcwele kuyaphithizela njalo abantu abazasala bengangenisanga amaphepha abo bephakathi bazawamukela kodwa abachayelwe lihola lesine bephandle sekuvaliwe abasoke bawamukele.
Ngibone kugcwele, bagcwele i-courtroom, bagcwele laphandle kufoya kuyaphithizela nje. Okumqoka engunanzeleleyo ukuthi baseselihlekana sibili abalamaphepha asafuna ukuqondiswa. Kodwa kukhona ukuthi nxa amaphepha kuyukuthi angenile adinga ukuqondiswa, ayaqondiswa lanxa ufoya esetshayela. Amaphepha esingawamukeliyo ngavele ephandle kutsha ufoya.
Unkosikazi Buhle Chabanga Umoyo omele iwipsu kobulawayo ongene idale le-nomination court laye uchaze udubo olubhekane labesifazana abakhangelele ukungena kukhetho lwalonyaka.
Uma mesikhulume labo up to now bathi bona bebengani kungani lokungazwisiseki kokuthi amafomu lana e-nomination afilwa njani. Other than that, abanye kade besithi khona imali zokusebenza singoba bathi hey ama-polling agents afuna izimali but thina njengoyibise bancedisa ukuthi ama-poster sizabancedisa la mapikitha okusebenzisa kodwa other than that imali sibilayi lathi bisihlupha.
Isikhulumeli seMthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo uthi ibandla lakhe lenelisile ukungenisa amaphepha abo loba nje kulobunzima lokuphuza okuthile.
Ngapha kobulawayo sesibhadalele abayi 10 sokusela abayi 2 abasebeqedisa iprocess. Singathi so far so good. Njalo ama councillors ethu amanenga ayenelisile ukusubmit before izolo. Lapha esile challenge khona enkulu kusemath north ngoba abanengi bakhona babevelele emakhaya so ngikhona befika abanye basendleleni yikho imbona ngathi kuzophuza khona ngale emath north.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi benelisile ukungenisa amaphepha abo kanye lomongameli wabo oye eHarare.
Ama nomination form asiyangena wonke phose wonke njalo sesilindele nje ukuthi sibhadale imali zakhona lazo sesimake sure ukuthi sikhona sizibonile sikhona zonke endaweni. Nation form angakangeni ngiyabona mabili kuphela abantu bangkhona basangenisa kathi sehambile simelele ukuthi sizwe ukuthi bahambe njani emsebenzini wokunominated wenomination.
Omunye njalo owenelise ukungena idale lokhetho le-nomination court unkosikazi Nomvula Mguni uchasisa ngophawu abalusebenzisayo.
Sisebenzisa isandla esivulekileyo esilomntwana phakathi laye ovule isandla sokudla. Asikabhadalele wonke umuntu, simele ukuthi amabizo abizwe kathi sibe sesiyabhadala. Hayi, uhlelo mbonani luhamba kuhle kakhulu ngoba kathi sekuseni ngingenise amaphepha awe-PR le-Senate.
Akula zehlakalo zodlakela kumbe ukuxokozela okube khona ekungeniseni ingwalo zokubhalisa ukuncintisa kukhetho ngaphandle nje kwesikamsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosazana Preziya Ngulube obikwa ebotshwe lidale le-nomination court ngemva kokuba ucingo lwakhe lukhale ephakathi lisahleli. IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30 lonyaka. I-commission yeZek ivule idale le-nomination court kwaze kwadlula ihola lesine ntambama saze saya emoyeni lilokhu lihleli lingakaqedi. Amanye amalunga amele ibandla le-MDC Alliance abe lokudana kulandela ukukhutshwa kuluhlu lwabazamela ibandla ekhansilini lasedale kufakwa abanye into abayisole kakhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eTrade Court Magistrate Court ku Court 5 ngingu Anastasia Ndlovu.